So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNhlangula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-401.
Kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali naleyi ayikwani lutho.
Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali.
Izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against i-foreign currency.
Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-401 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalitshumi abavele kwele-South Africa belawo lumkhuhlane. Phakathi kwabalitshumi laba abayisithupha ngabahlala eHarare, ababili ngabakobulawayo. Oyedwa ngowe Mashonaland West kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lantathu 63. Asebefile bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi phose ayisithupha 156 abalomkhuhlane we-coronavirus, lilandelwa yimaswingo elabantu abangamatshumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Bonke ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abangu 445,000 njalo iyahlasela abangu 8.2 million. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo kanye lokubahlawula ama-allowances ngedola leMelika besithi kayeneli lutho limali. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi izisebenzi zikahulumende sezikhwezelwe iholo ngesilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo zizahlawulwa imali eqondane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 allowance engamadola angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu eMelika, $75 ngenyanga. UNcube uthe njalo abake basebenza kuhulumende asebathatha impentsheni bazabhatalwa i-$30 ngenyanga. Uthe lokhu bazakwenza okwenyanga ezintathu ezilandelayo besakhulumisana lezisebenzi phezu kweholo. Inyathelo leli lize ngesikhathi abongi betshengisela eHarare izolo bekala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ifuna ababalisi baholiswe imali engange $520 ababeyihola ngo-2017. siqoxele siphathamandla salinhlanganiso eMathebeleland South unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Thina njengehlanganiso yeAthuza Imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli, ngibona ngani ababalisi abaningi bayakhala, kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yena le ayikwani lutho. I-75 US ngizaqala nge-75 US. Nxa kuthiwe 75 US yi-allowance, kusho ukuthi ayisosalari. So asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyihola every month, ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba, and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni. Isalari yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50% yi-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo. So asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu, ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017. Ngibona ngani abaningi bazavumelana lami nxa ngisisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiweyo, awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile.
Khathesi njengababalisi lihola malini, njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini?
Imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800, nxa sesicalculator kuthe 50% singathi 50% e-2800 isinika 1400, kutho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400. Sesiyihlanganisa le-2800 isinika imali engange-4200. Sesiyihlanganisa le-allowance le ezahamba after 3 months singaphuma le mali enjenge-6000, and i-6000 yimali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona lapha eZimbabwe. Ichukela siphosa ukufika 300, amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day, ungena nje ezitolo uyathola amaprayizi ekhwelile insuku zonke. So i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi. Yikho thina abe-Athuza sithi hayi asiyamukeli, ngoba nxa ngikhayele i-medical aid premium kumbe i-funeral policy abanye sebekhipha imali engange-800, nxa uyikhipha ku-6000 kusho ukuthi usubuyela endlini, ubuyela ungatholanga lutho. Akula nto ozayithenga, kusho ukuthi akula property ozayithenga endlini, akula zigqoko ozazithenga, ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje. Kusho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingagqokwa umuntu oyi-1. So anjengababalisi, imali le asiyamukeli, incane kakhulu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Athuza. Inhlanganiso le ithi izatshengisela ngomvulo phezu kodaba lweholo lolu. Sixoxe njalo lesikhulumeli sayo umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esiyithabelayo, akula into esithokozisayo, ngoba khonoko abakuyenzileyo akusho ukuthi basingezelele imali, yikusiqabela amanga besirobha. Ngoba into esiyifunayo from kudala yinto yokuthi basinike imali kade siyihola kudala, minimum of $500 kubabalisi. Ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama RTGS dollars engahambelaniyo lemali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo, ngoba into esiyifunayo i-500 US dollars minimum salary kubabalisi, not lokho abakwenzileyo. Lokho yikusithethisa, yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi akuseyi kuba lokutshengisela yini? Kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo, ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna, ngendlela esiyikhangeleleyo. Ngoba singahlanganisa 50% yona le nge-$75 yona le COVID allowance esiyibiza ukuthi i-face powder allowance, ngoba kayihlali konke lokhu akudluli $120. So ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo $500 ngenyanga minimum. kubabalisi. Into zonke ezithengiswayo sesithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars. Ugada umchova emgwaqweni usuka kobulawayo usiye indawo esifana lewange sokufunakala ama 15 US dollars. So khonoko abatshona besithi basingizelela imali besinika RTGS dollars akumncedi ngalutho ngoba ama prices ayebeloke igijimisana ngama rates ama US dollar. So isolution yikusifolisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leMelika. Umbiko lo wethu lengusibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, izolo. UMangutka wazise njalo ukuthi usesule umthetho obuphoqelela ukuthi idola leMelika lithengiswe ngentengo ehlelwe nguhulumende okuthiwa yi-fixed exchange rate ngesiNgisi. Uthe amabhanga yiwo asizabeka lintengo phansi kohlelo lwe-foreign currency auction system. I-Reserve Bank ibibamba amabhanga ngamandla ukuthi athenge kumbe ukuthengisa idola leMelika nge-1:25 lanxa emkambo wensitha. Idola leMelika elilodwa belibiza amadola eZimbabwe aphezu kwamatshumi ayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate foreign currency ngoba ungakhangela ivi namaviki adlulileyo laba abathengisa abalimi bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency enye le babona beqilo nxa bephiwa kuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yiku-liquidata kwemali ezingama-foreign currency engangama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana exchange rate le ye-25 e-fixed ibinganiki confidence njalo ibingekho reasonable. Singathi ayihambelani lesilo muwenzakalayo especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile ku-hyperinflation. So i-fixed rate ye-25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla kumbe izolo i-Riozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo ama-operational expenses ayo ayisakwanisi ukuhlanganisa ngendlela ngenxa yale fixed exchange rate. So unanzelela ukuthi if fixed exchange rate ibilokukhama ukhulu kwi-economy khama amakhampani khama laba ofuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwafuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars kanti njalo uthi ezitolo izinto intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars langedola leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-77 ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kuloku kunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima wathi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kube sithi ku-dollarizer ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against the foreign currency ngoba ungananzelela kathesi liyabhuqwa lona izindola ekuseni ne-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenza ayizosayida uhulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu baningi balesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kuvikwa bekuthuli kobulawayo izolo kulandela ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngamasotsha lamapholisa ngolwesibili. Ukuxotshwa kwabantu lokhu lokwaliswa kwabo ukuya emsebenzini kumangalise abanengi ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa sowayekethisa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus njalo wavumela amankampani ukuvula. Ukuvinjwa kwabantu lokho kuqale eHarare ngeviki edluleyo kwaza kobulawayo njalo izolo amasotsha lamapholisa ebevale idolobho leKwekwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende uvale amadolobho la ukuze enqabele ukungezwa athi bekuqoqwa izitha zikahulumende labamabandla aphikisayo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla leMDC Alliance.
Abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhulu uhulumende nalo khona kaMnangagwa wangena la ngekhulu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumaviki aphelileyo kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasotsha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beinveda iHarvest House. Yikho ke kube lombono njalo abantu ukuthi funa bafuna ke kuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo ekho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhangele kusazakala ukuthi bebephiwa kama-back pay ke inyanga ezidlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalo umbono wesithathu ubungaba ngaba yiwo liqiniso ngoba sibone nanguhulumende namhlanje sephanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama-$75 US dollar osokuthwe layo bazayiphinya ngazonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali kukhanya zathi yiwo ngabe uqinisekile sizwile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki kutsho ukuthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe kona ukutshaywa ngamasotsha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo ngamapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasotsha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho ade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la uthi utshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba yinhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo njalo ulilunga leMDC Alliance. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umkhuhlane wesihudo oqhubeka ubulala abantu elokitshini leluveve kobulawayo ukhanya usuqhamukile njalo emalokitshini afana leCountry Park, iNkulumane, Donington, Old Magwegwe, emganwini kwabalanda iminyela kanye laseRangemore. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo walile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emhlanganweni oqhutshelwe kuleli dolobho izolo. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zethu.
Salubonani balaleli nabasakazi beStudio 7, lona okhulumayo uGifti Sonduku umfoka Ndlovu lapha eplumpton endaweni ni yakoGambo. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhengula ekamzilikazi. Basakazi bengicela lami ukuphawula kancane lapha ngendabeni kamakhuphe lochamisa. Hhayi, umakhuphe njengoba siyambona ukuthi usisebenzela izanu, akawathathe wonke amahhofisi. Noma engathatha wonke amahhofisi, uchamisa iofisi yakhe ibe ngaphansi kwesihlahla, abantu vele bazomvotela uchamisa cause abantu bamthanda, bambona ukuthi ufuna ukuthi bona isibe libharet kade siphume ngaphansi kwesandla sengcindezelo sezana uPF. Njalo lokho ukuthi ndonyakwazi amanye ama political parties ebuya ngokuthi hayi thina sifuna ukuxotsha amashona, sifuna ukuxotsha amashona. Leyo politics leya ngizokuba sebenzela. Kule qembu lapha eMzansi ukuthi ayi Breakfast Land First, yathi fika yathi yona ifuni eqenjini layo ama abelungu ifuna ukubaxotsha. Lelo qembu labhalwa. So ipolicy yenu liqembu fanele lizivuze ukuthi kubo SADC, Africa Union, European Union, United Nations iza yamkeleka na. Yipi sponsors la kusponsor ubuya le tribalism njengale ngoba manje siyambona uMalema uyazama ukuthi ama Africa ebe united kodwa manje ngezwe ukuthi iqembu lakho lile racism njengale liyabona ukuthi lati sigcina sipha ngama target la. So mina ngiduma khuthe kaqhubeke sisebenzela izano kodwa izikumsezana izomlaxaza.
Sarubonani kuStudio 7, hayi inyuzi siyazizwa badala, ngisimaye edigama manyenyeza. Lento live tokade ikhulunywa ngendaba ze-MDC lezanu PF, amadoda abekhuluma lapho siyayilalela siyayizwa. Kodwa into leyi ekhona, uChamisa vele ama-ofisi laso wakhe. UChamisa noma wavotelwa i-2 million yabantu, ayisikho ukuthi kufanele athathe ama-ofisi angaso wakhe. Kusho ukuthi yena bayaqhwaga ngoba into leyana yona MDCP, bona bayi MDC Alliance. I-2 million yabantu akushiki ukuthi ufanele uthathe i-property engashiwo yakho. UChamisa wafakwa nguMorgan Tsvangirai ngendlela engayisiyo wemthetho we-MDC. I-MDC nxa lingayikhumbula bafowethu ekufonyweni kwayo lizothola ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kukaChamisa nge-MDC, umthetho wayo ngunongwawo. Ukhuphe ngezindlela, yebo lingamsola lithi uyithethe kodwa ulandele umthetho ngendlela, ngoba into lana ibhilonga bona, ayibhilongi uChamisa. UChamisa noma bavotelwa i-2 million yabantu, ayishikho ukufanele baqhwakhe into zabantu. Abafome yabo iparty babe nama ofisi zabo aqondane labo, nothi lawana lana aqondana ngalabo. So lokho lingatsho lithi isekelwa izanu PF ngokuthiwa kusekelwa yini, kodwa lokhana akukho emthethweni ngoba bathethe into engayishiyo yabo. Abazame ukwenza into eqondane labo. Okay, nxa singabuya futhi back sithi na uChamisa njengoba i-MDC yayivele ifonywe isilwa lezanu PF kwaMgabe, uChamisa yena wayesiyadingani kuMgabe ngesikhathi uMgabe ekhutshwa i-National Army kungena umnangako. Ngiyakubona ukuthi kukhona ukuthi amanzi phakathi kwalaba abantu labo.
Mina ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala kobulawayo. Ngizubuhlungu kakhulu. Into engizwisa ubuhlungu ngeyokuthi lokho esaphilayo thina sesize sesingaka. Kobulawayo akuzange kuke kunathwa amanzi ayingcekeza. Ayizange ibulawayo yanathwa amanzi ayingcekeza. So mina abantu laba abakithi abathona bekhala ngokuthi he uChamisa this, uChamisa that. Nguye phela wathesa ama-councillors wonke akhona ngawe MDC akhona kobulawayo. Yonke into ekhona kobulawayo MDC. Khathesi sokunathwa amanzi angcolileyo kobulawayo. Asebulela abantu amanzi kobulawayo. Akuzange kwayenzakala into enjalo kobulawayo, sasikuzwele harara. Which means phela ngabantu abakhangelela ukuthi lezo zinto ziyenzakale la kobulawayo. Abantu bakithi asifundi. Abantu bakithi asivule namehlo.
Hello Studio 7. Hayi, inkinga nje, inkinga eZimbabwe lama politicians badlala ngathi impela. ngoba bayalwa bona bodwa noma ungavota kufana lokuthi wabuvotele nangakwa street ngoba lo muntu la ivele bonke osopolitiki labo sebengene ezingqondo zala ama-president alapha eziva thina kumele siqunywe ilizwe ilizwe liqunywe amandebele ebewodwa amashona uma ebuya esindebeleni ebelepassport siqume ilizwe ilizwe lingaqunywa sesile mali yethu thina owethu upresident uzobebusa 3 years njengo amanye amazwe umuntu ukuthi ebuse 42 years ebuse ilizwe
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Oke waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump umnumzana John Bolton uthi uTrump wacela umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukuthi amncedise ukuze anqobe kukhetho oluzayo. UBolton uveze lokhu kugwalo lwakhe asanda kulwethula. Ipolisa elimhlophe elidubulela bulala onsundu eMelika umnumzana Richard Brooks kumalanga asanda kwedlula lethe seyicala lokubulala izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liya liqansa njalo ezigabeni ebesezivulile. Izigaba lezi zigoqela iTexas, Arizona, Oklahoma lezinye ezitshiyeneyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-120,000 eMelika njalo wahlasela abangu-2.2 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Timo Moringayi.
Sibona ama-southern regions le-west coast ngawunthiwa ama-cases e-COVID asephakama okwamanje sesiya kuma-numbers ayekade ngathiwa sebekhonteyinile but okwakathesi sibona ukuthi abantu sebehlale 2 months 3 months ezindlini sebefuna ukuyegwejisa labangani lehlobo and siyabona ukuthi lapho esihlala khona in the south le west coast yikho kulama-beach khona so abantu sebefuna ukuhlangana labangani babo labantu abasebenza labo sebehlale for 2 months yikho sokuhlasele futhi ukuthi i-COVID lay ngathiwa isithelelwana among friends, families, relatives labantu abangakwaziyo ngoba sibone omunye umama ekhuluma esithi they just went for a party of 16 last week and then itafula yabo most of them have the COVID disease.
Umumo unjani khona ngapho hlala khona?
Mina ngihlala e-Ohio in mid-America asila ma-beach lani but ugovernor walapha wayevele hambe phambili wavala yonke into except ama-essential stores lezibhedlela.
Umkhuhlane lo awuboni yini uphambanisa ukuqhutshwa kokhetho?
Ngibona mina uTrump loBiden there is another situation yokuthi kathesa abantu sebadiscover ukuthi kule Zoom le Microsoft Teams lama applications anjalo ukuthi you can do virtual rallies so amboni ukhetho lihluphakala sesifika kuNovember ngoba siyakwazi ukuthi sonke lapha you can request a mail in ballot and then we 2 months.
umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya ku-401. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.